Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingale vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-4 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi lama-ahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili 190.
Passport office izobhadalisa $190, i-ordinary passport. But uma befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhweza kwe-passport, bathi i-150.
Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu isikhuthaze iziphathamandla zabomanisipala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka, ngoba kulilungelo lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo.
Kukhulu njengenhlanganiso sithakelelela ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono ngendaba yamanzi.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina, hathi ukuthi amanzi la ageleze ephuma emasimini.
Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zize zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi, yikho lapho esingafa khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi sekweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150, kodwa abadinga ipassport bathola imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190 izolo. Uhulumende wethule imbadalo yamapassport eqale ukusetshenziswa izolo engamadola alikhulu lamachumi amahlanu $150 esikhathi esithi ngawe passport ephuma ngemva kwamaviki amathathu, kuthi ephuma khonapho khonapho isizabiza amadola angamakhulu amabili lengxenye $250. Kodwa abanye abahambe izolo bedinga amapassport aphuma ngemva kwamaviki amathathu basuke belengise izandla besithi batshelwe ukuba kumele bahlawule imali efika phose amakhulu amabili $190. Sixoxe lomunye wabo unkosazana Thembi Dube usuke laye elengise izandla komsitheli.
Passport office izobhadalisa $190, i-ordinary passport. But uma befaka kuma emaphepheni ukuthi be-announce ngokukhweza kwe-passport, bathi i-150. But uma usufike ema-ofisini, i-190.
Manje wena uze ufike ubule malini?
Mina bengile 150 nqe, so ngihlulekile ukuthi ngi-collect i-passport.
Wasutshelwa ukuthi yi-190?
Iye, ngase ngitshela ukuthi yi-190 kumele ngibe le-$40 phezulu.
Kodwa nxa sikhuluma labo thina be-passport office bathi yi-150, i-passport yi-130, sokubuya le-$20 yoku-process. Wena abazange bekutshele khona?
Hayi, mina bangitshela ukuthi imali yakhona ayibuyi ka-1 in-190. Ihamba laphana bethi 150, uhambe laphana bethi sifuna $20, uhambe laphana bethi sifuna $20. So kuyabe sekugcina sekuyenza imali eyi-190. Then le i-$40 abayi-advertise lapha ababhala khona ukuthi i-passport sikhweli, babhala ukuthi 150.
Bakhona obabonileyo bewathatha ama-passport nge-190 yakhona yona leyo?
Abalutshwane kakhulu ngenxa yokuthi abaningi bebekhangelela ukuthi yi-150. balutshwane babonileyo mina kade bekhanya befile amafomu ukuthi sebengamngenelisa ukuyibhadala i-190 leyo.
Wona amalayini abenganani ngoba sike sezwa ukuthi umnyaka usiyaphela kade sebelala khona abanye. Abenjani amalayini wena uzohamba?
Abeseyehlile ngathi compare lokuthi ukuvala kwabo bevalele holiday amalayini abenjani. Abe makhulu kakhulu but kade sabeseyehlile kakhulu amalayini esemalutshwane ngenxa yokuthi iningi labantu leyo linginike liyenelise i-190.
Wena manje njengoba ubutshelwe ukubana i-150 uthe ufika wabaqhubela yini i-150 bakutshela ukuthi ayenelanga?
Bangitshelile ukuthi i-150 leyi ngefomu then kuzamele uyekhiphe $20 ngale uphinde uyekhiphe $20 ngale, so ngavele ngangaziyenelisa ukuthi ngiyikholekthe ifomu yona leyani okumele uyifike.
Manje usuzenza njani njengoba uyehlulekile ukuthatha yona leyi passport? Uzadinga yini imali le eshoti leyo?
Sokumele ngihlale ngilinde ukuthi mhlawumbe ngize ngiyeneliswe ukuthi ngithole i-$40 liyana ngigcini ukuze ikwanyenele ukuthi ibe i-190.
Alo-ke ngunkosazana Thembi Dube ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights sikhuthaze iziphathamandla zabo manispala kanye lezikahulumende ukuthi zitholise uZulu amanzi ngemfanelo lonyaka ngoba kulilungele lakhe wonke umuntu ukuthola amanzi ahlanzekileyo njalo aneleyo. Linkuthazo iza ngesikhathi iKhansili yakoBulawayo isitholisa abahlali amanzi okwensuku ezimbili kuphela ngeviki ngoba esesilela emadamu ngenxa yokuthi amadamu aleli dolobho asesitsha ngokungani kwezulu. Umkhokheli weMathebeleland Institute for Human Rights uMnumzana Khumbulani Maphosa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ngemfanelo ukuze kwenqatshelwe le mikhuhlane efana le-cholera. Wona osubulele abantu abedlula amakhulu amabili elizweni
258. Khona kakhulu njengehlanganiso sithanele ukuthi uhulumende weZimbabwe lama-local authorities akhe kakabe benze okungcono nendaba yamanzi, abantu bathole amanzi izikhathi zonke. Umuntu angehlulwa yisibotshwa, izibotshwa zisejele ziyathola amanzi, kodwa mina mhlawumbe esitridini engibhadala i-tax kangiyitholi. Sithi kabenze ngcono, ba-investe ekutholakaleni kwamanzi ayenileyo njalo ahlanzekileyo izikhathi zonke.
Bayakhala omasipala ikakhulu umasipala wakoBulawayo uthi udubo lusemadamu ayatsha nxa izulu lingasananga akula lapho abangawathola khona.
Udubo lwamanzi lwakoBulawayo semadamu futhi alusoze lwavalana ngamadamu. Udubo lwamanzi akoBulawayo ubukhokheli obungekho, ikakhulu ubukhokheli obukhangele ngamanzi, ubukhokheli bezinwa iZimbabwe National Water Authority. Lokhe izina yaba khona kuzalwa abantu mahola wonke mizuzu yonke koBulawayo kulomama obeletha umntwana koBulawayo. Kodwa izina lokhe yaba khona ayizaki izala idamu ngitheli lodwa. Sibe sesisola lawakhona usola njani yena lowe melakwenze tshengisa ukuthi ngala leadership. Yiproblem yakhona akumelanga sichallenge sifihle umphini. Into yokuthi siyabe sichallenge nje sifihle umphini le yesifake khona. Lo masipala wakoBulawayo kumele athike ukutshela abantu amanga ebelokhu esithi inkinga ngamadamu, inkinga ngamadamu. Ngakhuluma iqiniso, inkinga izinwa eyehlulekayo futhi elokhu iqhubeka isehluleka. Yikho lapho kule nkinga khona. Uhulumende kathathe amandla okuthi kwakhiwa amadamu awanike uBulawayo City Council, awanike ama-local authorities adisbandle into yakhe leyo kuthiwa kuyizinwa engasebenziyo. And uzabona ama-local authorities abe senomlandu futhi abe se-accountable and uzabona amanzi azaba khona emadolobheni.
Alubana uthe waphiwa lowo mlandu wokulungisisa udaba lwamanzi elizweni, ungaluphatha njani ngaphandle kodaba lokuthi izinwa ibuyisele amandla kumakhansili?
Vele ngiphatha ngakho lokhu ukuthi imana ngamanye 7 days ngakapheli ngiqala ukuvala izilwa ngivale kayisekho ngibe sengisuka lapho ngipha local authorities amandla ukuthi afinance alungise amadamu abo adinga ukugejwagejwe umqalisa amatsha kaqaliswe kuye sokusithi sibe lenye istadi yokukhangela ukuthi kanti vele inkinga ingabi for instance ungakhangela i-Victoria Falls i-Victoria Falls iphakathi kwamanzi kodwa izakhamizi ziyashota amanzi kwenzakala njani kholokho lodubo ledamu akula damu elineproblem so sibe sesikhangela ukuthi each local authority inkinga yayo i-capacity constraint yayo ingaphi
Alo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa owenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Abalimi bakhuthazwa ukuthi babone ukuthi amanzi ayangena phansi nxa izulu lisina hathi ukuthi amanzi la agelezele ephuma emasimini. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalisile kodwa likhangelelwe ukuthi lizaphangisa ukuphela ngenxa yesikhudumezi se-El Nino. Uthabo Kancube oStudio 7 uxoxa lomqondisi wehlangothi lukahulumende oliphathisa abalimi olwe Agritex eMathebeleland North umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi sokuthi climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka lilomoya lilesiqhotho kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amanengi kungaba semasimini kungaba semadlelweni okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibila amanzi nxa kuyindawo ema amanzi.
Abalimi bengenza njani ke lapho?
Okokuqala simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njengoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphange ukugeleza amanzi adabule insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapha esikhona ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi ubambe njani amanzi ezulu abesina kuqakathekile ukuthi isoil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho. Ukuna kwezulu ngamandla okwesikhathi esifitshane yebo kambe singabona izilimo zethu sezime emanzini kodwa akukabi into engaba lomonakalo kakhulu. Okuba kubi ukuthi mhlawumbe isilimo sakho sibe semanzini okungafika iviki zibe mbili zibe ntathu siphakathi kwamanzi yikho lapho esingafa khona.
Yisiphi isixwayiso elingasipha kubalimi abafuya izifuyo ezijineyo ngalesi sikhathi?
Indawo eziningi izifuyo zethu bese ziswela amanzi. Amadamu lawo esilawo angaba ngamancane ngapha ngamakhulu asagqibeleka amaningi agcwele udaka. Izifuyo zethu bese zisithi zilanda okulichibanyana sokusele zibanjelwe edakeni bese zifela khonapho ngoba zingalamandla okuphuma zicakile. Kuqakathekileke balimi ukuthi seliqalisile nje ukuna izulu njengoba kusenzakala kanje. Asiboneni ukuthi lokho esilandelela ukuthi izifuyo zethu zinatha ngaphi. Singaze saphongukwekela sikhotshele iganga sithi aziyazibonela ngoba nxa zihlangane le ngozi yokuthi udaka lokho lusabamba. Siyalahlekela.
Alo ke ngumnumzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi luka Holumende olwe Agritech eMatopeleland North ubexoxa icingweni lo tabuka Ncube we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe ezise emaphephandabeni achiyeneyo. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi udokotela wesibhedlela seChinoyi uchaywe livili eliphume emoteni enkulu yohlobo lwehaulage truck wafa duzele Orange Grove emgwaqweni weHarare eChirundu. Iphepha ndaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulomunye umama weHarare osemangalele umahluli weHigh Court uJustice Catherine Bachi Muzawazi esithi uyamlandela emhlukuluza. URita Mark Mbatha uthi uMzawazi ufuna ukuthi avumelane lomnumzana wathi khona Joe owamangalelwa ngumbatha emapholiseni. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abalaleli labasakazi. Igama nguMandla Nkosi Mkhonazi efela Busa. Ngilokudangala okukhulu kakhulu kuzwa ukuthi leZimbabwe lixotshana lodaba lombhuqazwe. Nanku phela umbhuqazwe lokuqhubekela phambili. Amapholisa mabesishoneni, uArmy mamashona futhi. Passport offices bulawayo lupane Gwanda abantu besishoneni. Emaborder post amashona futhi. Ababalisi ezikolo endaweni zamaNdebele kugcwele amashona, abafundisa abantwana bafeyile kuthi amaNdebele abafundayo. Izimseki banje ngamashona futhi. Ngitsho le judiciary system yonke ibanjwe ngamashona. Trade gold kobulawayo kugcwele amashona. Aleso sizathu umgubho uqazwe ulokhu usiya phambili. Kulusizi ukuthi kudlalwe ngengqondo zabantu kuthiwe khona kukhulunyiswana ngodaba lombhuqazwe. Kungalungiswanga izinto ezinjengazona lezo. Ngoba amaNdebele kumele labo bazibuse endaweni yakibo kube yibo abasebenza khona. Kulokho okwenzakalayo yikho kanye okubhalwe ku-grand plan yesishoneni. Alubana bekuliqiniswa ukuthi kuyakhulunyiswana kulungiswa ngendaba yombhuqazwe kumele uqale kulungiswa lezi zinto. Ngaleso sizathu ngibona kuyikudlala ukuthi kuthiwe khona kuyakhulunyiswana ngombhuqazwe. Ngobumbhuqazwe yiwo lo esikhuluma ngawo ukuthi amashona athathele amaNdebele imisebenzi, abathathele izinto zonke, abathathele amandla. Akulungiswa indaba le inxa kuyikuthi kulungiswa indaba yombhuqazwe. Ngoba kukhuluma ngombhuqazwe lokho kungalungiswa ngayo kudlala ngesikhathi. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye ngagcina lisatshana amakhanda abantu bengakwazi ukuthi chamisa kutshona. Lisafuna ukwazi abakade bengakazi ukuthi chamisa kutshona. Ukuthi chamisa kutsho umuthi wokumithisa kutsho umvusa nkunzi abakade bengakazi. So umvusa nkunzi lo chamisa into uchamisa usazolishiya ehlathini ngiyalitshela. Yambona ukuthi uthuli njani umuntu wakhona. Uthula ngathi yonke into ihamba kahle umuntu wakhona nalo uchamisa. Ngivusa nkunzi ngiyabona.
Siyabonga Studio 7, Happy New Year. Ah, uJoseph Juma kake kusiphaphela lo. Laba bantu bahlule ukulungisa bahlule ukuletha imali yelizwe, idola laseZimbabwe lidala liyani lalikhona ngoma-90s. Njalo okwesibili bahluleka ukuvula amafemu. Amafemu amele utshani manje okugcwela masengama-church idorobho lonke, iZimbabwe yonke. Bahlule ukulungisa khonalokho bezotshela abantu labeZimbabwe ukuthi bebe ngamavenda ilizwi lonke. Bona bebhizi beshiyana imali yama-taxpayers labo labangani bakho abezayo besiya kokwe-Singapore ukuthi bangabosijwayela kabi lo. Abazama ukuhlonipha bayabonanisa izijima zabo sibone ukuthi badlala ngabantu. Bona bayaja basuthi fuzodlalela ebantwini. Ma umuntu esuthi seqala ukuphaphela abantu angotshela abantu ukuthi bebe ngamavenda. Manje abantu babalekele kwamanye amazwe ngenxa yokuthi kula mafemu. Nabahlulwa yini ukuvula amafemu babe sehlulwa kabaphumele ukuze ngobavotelwanga vele basifaka. Ngiyabonga uMasenga lapho kubulawa iphumule emadokini.
Salibonani bantu bakithi. Salibonani bantu weStudio 7 ngabe linjani ngezindawo bantu bakithi. Sizwe
kamthwakazi size sikamzilikazi nomambo eyi siyaphila zihlobo zami siyaphila into ebuhlungu into lesizwa ngogawule uphilip gawule labo joseph chuma labo umthuli ncube abantu bangikhona laba ukuthi kathi bona badlani batholani abantu behlupheka kangaka ngenxa yabo bona lokho besithi izinto zihamba kahle into zihamba kahle bekukhuphuka intengo yonke into nje yakhuphuka eshi kusuka kube nzima ebantwini bakithi kube nzima lokho bencindezelwa ongapheli imihla lamalanga bancindezelwa manje siyahlukumezeka emazweni ngenxa yabo asisaphathwa njengabantu basivele uma besibhekile abantu hhayi babona nje udoti nje abantu bakithi sicenda isikhulumele labo ukuthi hhayi bazame ukulungisilizwe bazame ukulungisilizwe hhayi le nto abayenzayo
ye sibingelele inkundla ya abantu abanjengabojoseph chuma lapha uyadinga uswele ukuthi khona umsutho kwesinye isikhathi uyinkinga ebantwini impela ujoseph chuma laba labo malani inkomo abadala baqinisile ukuthi kula bantu abasutha kabisa ngoba amaqhinga la abantu abantu kufanele bezibuyele namaqhinga angazi ukuthi batsho ukuthini ngoba ungeke utwena uyi-government and uhlale kuphela ukulokhu ukhamisile kuphela abantu bekuholela njengenkukhu lezana ezihholela umumba amabele kodwa utwena uyi-government angazi ukuthi kuthini lokuyana ngoba bazwakala ingathi abantu sokufanele bezilungisele imigwaqo abantu bezilungisele izikolo abantu bezenzele konke elizweni bona bebuye kuphela ngokuhuquluza imali befake ezikhwameni amadoda lawa amadoda lawa angazi impela ukuthi acabanga njani shem
sakazi we-27 sanibonani ngihlala bezikwedaba ngachitha isikhathi sibazizwile abakhohlisi bezanu ujoseph chuma ngoba vele bahlala bekhohlisa abantu abasebajwayela nje ukuthi vele bangabakhohlisi uthi khona abantu kabavuke bezenzele allright bavuka bezenzela bazenzela ini yena lo hulumende wabo wenzani yini oyenzileyo bayezinto abantu bavuke kabazenzele so bona bakujabulela ukuthi abantu bonke begcwale umgwaqo bethengise into abayijabulelayo yomabhizinisi abakhuluma ngawo lapho ukuthi wonke umuntu nje sofanele ukuthi mayezenzele fanele ubani ozathenga kathi masonke sesithengisi Joseph Chuma madoda siyakwazi liyasutha linda ngapho kwezanu p f liyadlala ukuthi kudla kathi manje mali sidlanenele kudlayo liyakwazi ukuthi iy'nkulungwane lezinkulungwane zabantu bayahlupheka ezimbabwe but idaka bavuke bezenzele bazavuka bezenzele kuphi manje lizwa lilamanzi amatisha awakaholi amapholisa awaholi amasosha awaholi so lithi bavuke bazenzele ngani ngoba laleyo mali ayikho ilizwe lilamali yalo lisebenzisa imali yangaphandle kodwa lina libabhatala ngamani yanaleyo ilizwe elingasebenziyo futhi so lithi kabavuke bezenzele ngani sela ndithule imali engento elizayengekeeliza ifuna ukuyikhuluma jeza imali engekho into elifuna ukuyikhuluma jeza ithule ngoba le nto eliyikhuluma suku zonke iyasinyanyisa plus iyasicasula
salubonani salubonani ndingelela abasakazi bonke ndi happy new year wonke umuntu sijabulela umnyaka omtsha ya kulomlaleli ekuseni okhuluma into velele yami engani iyanihlupha i-covid seyaphela phela lapho yasa i-covid ukuthi sesisakazele ezindlini zendaweni zenu so for ukuthi i-news besizithanda siyi-studio live eziqalisa ngophela kuze kutshaya 9 silalele mayathesi seliyenza 8:30 kuphele kodwa beliqhubekele phindele into eyi-1 ake sichazele kuyakuseisenza njani kumba sisekwinyuzela izitholayo ezinye kwisithanda sili -1 awelelani bemnandi kabi sijabula kakhulu so lisichazeleni kuthi okwenzakala nje waliphinda libuyele la past 8 iphinde imtwade loku liyikhuluma senake lisichazele umlaleli wi-chaya ikhanda sibili ambe kungihlupha ngumlaleli omkhulu we-studio 7 so sesimali kahleloku liphinde into e-1 kuthatha i-1 awa leyo silalele into eyodwa sesicina sicishe
i-7 studio 7 bingelele ku-studio 7 izimbabwe yonke jikele ngumalobaba lapha usibangela izinkomo la engavumeli lo msebenzi wegugrawunde uphathwe izinduna engavumeli usibangelize uright umbono wakhe usibangelize uright umbono wakhe uright kakhulu engamvumeli umnankagwa engamvumeli umnankagwa vele umnankagwa sowathenga izikhali phela uredi ukulwa so abantu nathi kufanele sithengeni izikhali zapho ayivuke mpela emaqandeni umthwakazi republic ayivuke mpela emaqandeni ayiqale phansi kugrawundi
ngiyabingelela studio 7 ungathi kuzisebenzi zenu kulist yezisebenzi zenu nabakhulumeli selinayo okuthiwa ngujoseph chuma ngoba sengisho ne-airtime ayinikezwayo ukuthi akhulume iningi okumangalisayo ngani uye yedwa ukuphile nakuleyo zanu ngani uye yedwa khona hhayi siyakubona konke lokho sikubhekile abantu thina siyazama abanye nokukhuluma ama-odio kafakwa nezinye izikhulumele namaphathi nje amanye sizwe phela ukuthi kanti bona yini abanakho kodwa hhayi i-studio 7 kajoseph chuma udifenda la difenda la thina sithi hhayi sobona lapho kuyawela khona indulo xaxa angazi ukuthi wayengafuni thina abanye sesiphile sabona abantu abanjengabo Jonathan. Jonathan wayesima lapha siculiswa udoti wezingoma, ingoma evikela leyo zani yakhona. Bathe sebemkhafula bamkhafula njengenja. OJoseph Chuma nabo bafolile nje bakudwendwe luyakhona pha. Hayi kayidefende ngani nimsupport ayidefender kodwa ke sobohla manyosi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp inombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi engakhethwa kuba ngumongameli uzavalela bonke abokuza abangela maphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni kwelemelika abasuse elizweni. Iningi lamalunga ebandla lakhe lama Republicans bavumelana laye besithi abokuza bangena elizweni belemikhuhlane efana labo TB. Phansi kwemithetho kaTrump afuna ukuyifaka ifana naleyo ayethula ngesikhathi engumongameli evimba bonke abadinga ubuphepheli kwelemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapho kuzaba nzima, that talking point into abayikhulumela to their base. I-America inkulu. Ama illegal people abangekho emthethweni abangela maphepha yibo abangabala amandla kokuthi bewadipote, kodwa labo futhi kuyamele befike ekhothi bekulo. Abaningi bayalo, abanye bebadipote, abanye behluleka ukubadipote begcine bewina ekhothi. No, ukuxosha abantu uyabona, sibone eHaiti laphana le Dominican okwathiwa ungxawukhulu wakho engasewa la wasewa lapha baxotsha khona abantu abaningi. Thina lapha kuzaba nzima kuye ngoba kuzamele yena umkakhe abantu bakhe yena ukhulu wakhe uTrump angithi wavela eGermany. So lokhu kuzaba nzima ukuthi kwenzakale, into nje bayikhulumayo just for their to cater to their base nje kuphela.
Njengoba iningi lalabo abokuza abakhangelelwe ukuthi bengaba yibo abadiphothwayo begxotshwa yibo abavame ukuvotela ibandla lama-Democrats, manje ubona njani nxa kuyukuthi ama-Republicans bengasebenzisa khona lokhu ukuthi babagxotshe abantu babadiphothe, ukuthi akusoze kwenze na ukuthi banqotshwe kukhetho abantu sebesondele khona lokho?
Uyabona i-language yakhona eyokudiphotha abantu on mass in the millions, yiyo yikho uTrump beba accuse uba bakhuluma ngabo Hitler, xa bekhuluma ngabantu bokuza abantu abavela ebhoda bathi ngama-vermin, bathi dirty poisoning our population and our blood, and yikho befuna ukuthi deport in the millions on mass njengabo Hitler betransport ama-Jews to ama-concentration camp. Angumoni kusenzakala on mass. Baza kwenza khona ukuthi belandele abantu nge-immigration, abantu abangekho emaphepheni. Otherwise, an act of Congress kuzamele befake imithetho. That means lapho futhi kuzamele bebe le majority ye-Congress. That is why le-Republican Congress kodwa kabala i-majority to pass that. It would have to go through the Senate. The Senate currently is a Democratic Senate. And konke lokhu kuzaba determined kakhulu nge-makeup ye-next hulumende, ama-election, ukuthi umbane beku-Congress, umbane beku-Senate, umbane u-Trump engaze wine uzakuya ngokuthi ule-Congress enjani, le-Senate enjani. Layo futhi I think other than abantu bakhe laba azama ukubafaka ambaboni bewina bonke, but abanye aba-reasonable people ku-government they've already seen ukuba they have to ukuthi moderate ama-excesses akhe.
Alo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi ocubungula izombusazo ubekhuluma icingweni ekhona pha kwelemelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthi sekhweze imbadalo yepassport yafika kukhulu lamachumi amahlanu amadola $150 kodwa abadinga ipassport izolo bathole imbadalo ifika phose amakhulu amabili $190. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ithi uhulumende labo manispala kumele batholise uZulu amanzi ngoba kulilungelo lakhe. Siluqhibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.